sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ngithatheke leli thuba ngibonge uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 21 Mpandula 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, eZimbabwe selizela nquswa ukuthi liphatheke emhlanganweni kahulumende welemelika wokukhulumisana labakhokheli bamazwe e-Afrika ozaqutshelwa eWashington DC ngompalakazi.
Kulithuba elide-ke lelo okumele balisebenzise laba basezitalweni ukuthi bayeveza kahle kamhlophe ukuthi benzeni ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo kuhlonitshwa amalungelo abantu.
Uhulumende usengezelele iholo lamatitshala ngamadola angamachumi amabili lanhlanu, US $25, kodwa amatitshala athi incane kakhulu limali.
Isizathu abalaso ukuthi kabafuni, isizathu abalaso ukuthi basadla bona, isizathu abalaso basantshontsha, umuntu ontshontshayo kakhangeli umuntu angantshontshilayo.
Iqula le-IMF ebeleselizweni linquma ukuba uhulumende kumele asungule inhlelo ezizathuthukisa umnotho welizwe.
Ukugijimisana labantu bemtshova kayisiyo into eqondileyo ngoba kugcina kusenza ukuthi abantu balimale. Njalo abantu bemtshova nxa bethe baba lapho abasebenzela khona, siyakunanzelela ukuthi idolobho lakoBulawayo egodini kwavalwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. eZimbabwe selinxuswe ukuthi liphatheke emhlanganweni kahulumende welemelika wokukhulumisana labakhokheli bamazwe e-Afrika we-US Africa Leaders Summit ozaqutshelwa eWashington DC ngompalakazi. Kodwa umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba ubikwa enguye ozamela uhulumende ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa kanxuswanga ngenxa yezijeziso zenotho azetheswa ngelemelika phezu kokwephulwa kwamalungelo oluntu. Lokhu ngokwakuqala ukuthi ilizwe leZimbabwe linxuswe emhlanganweni lo selokhu wasungulwa ngomnyaka ka-2014. Umhlangano lo uzaqala mhlazi ku-13 ngompalakazi uyephela mhla ka-15. Isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Jaramba ubikwa esithi umongameli welemelika umnumzana Joe Biden unxuse leZimbabwe ngemva kokuba abanye abaholi bamazwe e-Afrika bethe nxa eleZimbabwe linganxuswanga labo kabayi. Asenelisanga ukuzwa kuziphatha amandla zemelika ukuthi lokhu kuliqiniso na. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uke wahlangana lo mongameli Joe Biden ngeviki edluleyo bakhulumisana ngokuthi kwekethiswe izijeziso zenotho ezetheswa umongameli Mnangagwa labanye bakhe abezanu PF. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Okokuqala nje into ephuma kukhona lokho yikuthi iMelika i-invite imeme iZimbabwe ngokuba kayilwi leZimbabwe, kayilama-sanctions against abantu beZimbabwe. Ilabantu abathile abajezisa ngezenzo zabo ezingaqondanga. Kulithuba elihle-ke lelo okumele balisebenzise laba basezitalweni ukuthi bayeveza kahle kamhlophe ukuthi benzeni ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo kuhlonitshwe amalungelo abantu, kuhlonitshwe umthetho, kuhlonishwa i-constitution, izinto zonke iMelika ekhala ngazo. Ngaleyo ndlela kuzenza kube lula ukuthi izijeziso zenotho lezi eziseleyo ezisuswe.
Ngezinye indlela awuboni mhlawumbe lokhu kucunula uMnangagwa ecine evimba uShaba ukubuya ngapha esithi kungani yena echiwe phandle?
Uyabenza ubuthutha obukhulu kakhulu ngokuba angithi yena akavunyelwanga ukuthi aye kwelaseMelika. Kodwa ke nxa kube lethuba lokuthi ukuthi weZimbabwe buya sike sizoxoxisana njengoba lawo useAfrika usezwekazini le-Afrika, kulithuba elihle lelo kufanele bahambe lomkhulu wezinto asebenzile eziveza ukuthi balenguquko abazenzileyo lokho kuthiwa ngama-reforms. Thina esikwaziyo ukuthi kazenzakalanga, bazafika khona ngala kulalutho abazaluveza oluveza kahle kamhlophe ukuthi bazinikele ukuthi babe lobudlelwane obuhle leMelika ngaphandle kokukhuluma nje. Kodwa ngamvimbela, hhayi, bayabeveza ukuthutha obunye obumangalisayo kakhulu ngokuba umnangagwa kaSoZimbabwe, ushaba kaSoZimbabwe, ama-leaders ethu kaSoZimbabwe, iZimbabwe imenyiwe, yena lowo menyiweyo kahamba emele iZimbabwe afika akhulume lokho okuyikho okuqondileyo, acele ubudlelwane, hhayi ukuthi afika abathethise khona yani.
Yona iMelika ibilakho ukuthiya iZimbabwe lomnanga kwaphandle nje kungabi indaba zalutho, kodwa imnxusile ushaba. Singathi lokhu kuveza ukuzinikela kwayo yini iMelika kudaba lokuvuselela ubudlelwano leZimbabwe?
Iye, ngithanda ukuthi ngiqinise njalo ukuthi kakunxuswanga ushaba, langakubhalele ushaba. Ushaba nxa ehamba umenywe haye ngushaba umnumzane usekasibanibani, umenywe ngokuba emele iZimbabwe emazweni angaphandle. Ngakho-ke kumele kucace khona lokhu ukuthi iZimbabwe imenyiwe, kodwa-ke kubhalelwe ushaba ngokunjalo kukhangelele ukuthi ushaba imele khona ngani. IMelika iveza kahle kamhlophe ukuthi izinikele ukuthi ibe lobudlelwane obuhle leZimbabwe. Nxa ngabe iZimbabwe ingenza lokho vele okukhangelelwe yi-constitution yeZimbabwe ukuthi kwenze, iMelika kayikhangelelanga ukuthi iZimbabwe yenze izinto ezikuconstitution yeMelika, ikhangelele ukuthi yenze izinto ezikuconstitution yeZimbabwe. Ihloniphe abantu beZimbabwe, hhayi abaseMelika. Ihloniphe umthetho weZimbabwe, hhayi umthetho weMelika. Ihloniphe amalungelo abantu beZimbabwe, hhayi amalungelo abantu beMelika. Ngakho akufanelanga kube nzima lokho ukuthi kwenze ukuze kube lobudlelwano obuqondileyo.
Lo-ke ngumnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Inhlanganiso elwisana lenkohlakalo eTransparency International Zimbabwe ithi iphakathi kophenyo lokuhlaziya inkohlakalo endaweni zokufunda. Ngalokho linhlanganiso inxusa abalobufakazi kungatsha zemfundo ukuthi baze bethula. Linhlanganiso ithi ihlandla lakuqala lophenyo lolu luzabheka ezemfundo yaphezulu ezikolo zemayunivesithi lemakolijini, kuthi ihlandla lesibili lizadingisisa ukwenzakala ezikolo zeprimary lesecondary. Lokhu sikudaba lunye, uhulumende usengezelele izisebenzi zakhe okubalisa lamatitshala iholo elingamadola angamachumi amabili lanhlanu, i-US $25, kodwa amatitshala athi imali le incane kakhulu. Amatitshala asezathola ingxenye yeholo ebhadalwa ngamadola eMelika ibe ngamakhulu amabili, US $200. Siqoqe lesikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni eye-Atuz, umnumzana Themba Kuye Moyo.
Sanibonani Ntateli Chris. Uma sikhangela isimo somnotho elizweni sibi, bese sibuya sethuswe ukuthi uhulumende esebenzisa ama-ministers akhe utshela abantu amanga. Mhlaka 1 August, u-Minister of Finance uMthuli Ncube wabiza ama-union wonke wawabikela ukuba uhulumende kusukisela mhlaka 1 September uyagugula iholo labo ekhangele i-US dollar component, ukuthi imali le yabayihola yama-allowance ama-US dollar $75, i-COVID allowance, i-cushion allowance ye-$100 uzayikhangela ibuke ayengezelele. Bese kusithi i-RTGS eyiyo vele engiyinsika yomholo wethu laye ayikhuphule. Sithe sisiyafika emabhenki ngemva kokubona imlayezelo ephumayo kuma-SMS esitshela nge-salary yethu, akusethusanga ngoba kwakuvele kuyikudlala ukunakanela ukuba uhulumende uzasingezelele imali. Sesimnikezile amalanga kuze kuyefika mhla ka-26 ngoba sizama ukukhangela ukuthi mhla ka-1 September maybe usasekude ukufika kibo, kodwa sesimnikezile up to mhla ka-26 uhulumende ukuba akhangele alungise iholo lezisebenzi ngoba izisebenzi azisiholi. Abesevuka uhulumende ebize umhlangano esebenzisa okunye okuyinto okwakukhona kudala okwakhulunywa ngumamvima ukuthi abasezo bephinde bekusebenzise futhi okuthiwa yi-NJNC. Ibiziwe lamhla i-NJNC asikwazi ukuthi ibizwa njani khona kuyinto engasekho emthethweni. Kodwa ke thina njenge-athuzi asilani lakho kuvele abantu nxa besenza amadlwana abo wena ungaso wezinga laba usondeli kibo. Siyaqinisa ke kuhulumende ukuba mhla ka-26 kabe selungisile iholo lezisebenzi okanye azimisele ukuphatha umlando walokho kuzayenzakala emva kwamhla ka-26 Mpandula. Moyo Themba kuye athus spokesperson.
Manje likelezwa na isizathu sokuba imali ingengezelelwa lina lalikhulume lo mphathi ntambo alikezwa yini ukuthi yena uthini ngokungafaki imali
empeleni? Ntateli Chris Gandhi, akula sizathu asebesifakile kahle kahle kuyibuyelelo obukhulu futhi kithi ukuthi sidinga isizathu ebantwini abakholisa ukubona ucuku kuzisebenzi eziphethilizwe. Isizathu abalaso ikuthi abafuni. Isizathu abalaso ikuthi basadla bona. Isizathu abalaso basantshontsha. Umuntu ontshontshayo kakhangeli umuntu angantshontshilayo.
Alo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitsha la emaphandleni e-Athus ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Amapolisa aseqinise isandla kulabo abalemota ezithwala abantu phandle komthetho ngokusungula uhlelo lokubabopha. Iphephandaba leHerald lithi amapolisa abambane lengatsha ezitheneyo emkhankasweni wawo ezibalisa iCentral Vehicle Registry zinara logatsha lweVID. Kunjalo nje izakhamizi zakobulawayo zithi kufanele uhulumende alungise imithetho yakhe ukwenzela ukuthi abachayeli bemota zokuthwala umphakathi ezamakhombi abangavunyelwa ukusebenza benelise kwenze njalo bengaxotshisanwanga ngamapholisa njengalokhu okwenzakale izolo esitaladeni sika 6th Avenue Extension kuleli dolobho. Uhulumende uthi kakalungisi umthetho ovumela ukuthi abachayeli abangekho phansi kwenkampani yeZupco baqalise ukusebenza njalo kufanele babhalise kumanyano wamankampani ezimota ezithwala abantu andubana basebenze. Amapholisa izolo asungule umkhankaso wokususa ezitaladeni abachayeli bezimota abangasebenzi ngokungekho emthethweni elizweni lonke jikelele besithi yibo ababangela ukudalwa kwamacala anjengokugqekeza amavinkili lokudlwengula abesifazane. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyebulawayo Progressive Residents Association.
Ukugijimisana labantu bemchova akasiyo into eqondileyo ngoba ugcina kusenza ukuthi abantu balimale. Njalo abantu bemchova nxa bethe baba lapha abasebenzela khona siyakunanzela ukuthi idolobho lakobulawayo egodini kwavalwa. Ngakho-ke kabalandawo eqondileyo lapho abangama khona. Njalo imchova leyi akukacaci ukuthi ivunyelwe nguhulumende kumbe kayikavunyelwa ngoba bagcina bemisiwe ukuthi basebenze ngesikhathi se-COVID-19. Kodwa-ke imithetho ye-COVID-19 isiyehlisiwe isiyekethisiwe. Ngakho-ke yikho abantu sebebuyele emgwaqweni ngoba labo balezimuli babe bekhangela ukuthi banekekele izimuli zabo ngaleyo mali abayithola kuleyo mchova. So thina siyizakhamisi kunanzela ukuthi ukuxotshanisa abantu kubi ngoba kugcina kulimaze lo muntu ongazi lutho. Kodwa-ke labo emchova kumele ukuthi banikwe indawo eqondileyo ibulawa City Council ukuze njengoba igodini kwavalwa babekwazi ukuthi basebenzela ngaphi ngalesi sikhathi kunje labo befuna ukuthi baphandele izimuli zabo. Indawo leyana ka 6th Avenue siyo ndawo entsha vele bathwayela khonaphana mchokotho. Njalo uyakwazi ukuthi amapholisa lawo abe khona khonaphana amaningi vele ezigadela siya lapha yakhona. Kodwa-ke yindawo esesiyazi njengendawo vele okugadelwa khona.
Ungathi ngumlando kahulumende yini ukuthi lokhu engakalungisi umthetho wokuthi abachayeli bamakhombi bathwale njani abantu bengekho kunkampani yezoko? Kukanti lokho kokuthi besebenze bengaphansi kweminye imanyana ama-associations linyathelo elihle yini?
amakhombi akabulawayo abevele ngaphansi kwezinhlangano zombumanyano ngoba siyakwazi ukuthi kule bhupta kule export course kule mchova mbayiwa kule city transit so besivele silidolobhele elilokuhleleka eliqoqekileyo nxa kusiza kwezemchova njalo kungumlando kahulumende ukuthi akhulume into ezwakalayo
sesikhangela sona isimo semota zokuhambisa khona ngapho kobulawayo sesinjani kathesi
kuloku kuyekethiswe imithetho ye-COVID-19 hayi izimota sezisiba nganeno ukuhlupha kwazo ngoba abantu abaningi sebegada zona ezezivukileyo khona amakhomboni la agijinyiswa amapholisa kube khona ama-Honda Fit kube khona labo Zupco lezinye nje izimota abantu abazigadela zona amabhasi amakhombi kodwa-ke uhlupho lwezimota solunganeno esikunanzelelayo-ke ukuthi uZupco uvele uyantengantenga izimota zakhe zinilutshwana kakhulu ngokungakho-ke nxa kungathiwa sokusala yena yedwa kungaba luhlupho because uZupco yena vele amabhasi akhe awacaci kuhle ukuthi ngawakhe kumbe ngabantu kade beceliwe ngoba abaningi ngenxa yokuvula kwemithetho ye-COVID sebethethe amabhasi abo bawabisele emaphandleni asemalutshwana kakhulu amabhasi edolobheni ukuthi asengabe ngakaZupco kodwa-ke zona ezizimoto ezizimele zodwa obevele bethova la kudala umbayiwa aba-under i-City Transit aba-under i-Bupta lezinye nje yizwe seziphathisa kakhulu kungakho-ke sikhuthaza ukuthi uhulumende akhiphe leso sinqumo kumbe leli joga elifakile ukuthi zingasasebenzi sibe sesikhuthaza kabanikazi bemchova ukuthi baphathe kuhle abantu ngoba sesikunanzelela lanxa sizigada lezi zimoto uzafica ukuthi abantu abasebenza kulezo zimoto kabasaphathi kuhle abantu sebevamileke ukuthi bachukuluze abantu ngezindlela ezijiyeneyo bebathethisa besala izimali zabo abanye ngabacharge imali ephezulu abanye abantu abasafuna ibhondi umbiza imdola sebefuna i-US dollar kuphela ngombiyo marani so konke kungana-ke ngizinto esezigcina zicunula abantu
lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi kulokucabangelana kwenkokheli yebandla le-ZANU-PF ukuthi ngobani abasekela osakhulayo webandla leli uSaibeth Musengezi owasa umthethwandaba udaba lokuthi Mnangagwa kakhethwanga ngokusemthethweni ukuthi abe ngumkhokheli webandla le-ZANU-PF. Ibandla iphephandaba le-Chronicle lelo daba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usefikile edolobheni le-New York emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 inabasakazela isisekaze njengoba zinjalo hayi sithi philane siphilene siphilene lapha ngile nkinga lapha abantu ba-under amangwe laphana emarula e-high range bathi kulo mlilo laphana oshaba uhanguhangu sule suku sitsha kodwa bathole usizo from i-government angazi ukuthi kuyabe kusezikalani ma kunjalo abantu besebenze nzima kangaka bebhulana lo mlilo amali ngawuhlaba labo ngenye indlela ukuthi bebeyazi laba abantu abasize laba abantu ngomlilo lo uzagcina uyenza ingozi hhayi ngiyabonga lapho ngabe mude
Studio 7 linjani basakazi bethu hhayi siyazizwa izindaba lisifundela kahle kakhulu sithi liyibambe injalo uqhubekele phambili umsebenzi wenu hhayi siyabonga khona lalaba abathanda ukusola laba bethi ye Studio 7 udlala njalo into ezimbili ye Studio 7 uphindaphinda into e-1 hhayi bantu bagidi impanzamiseko iba khona vele konke umuntu akula muntu awaphambanisiyo Studio 7 asiyawu-accepti ukuthi hhayi kebe kuliphutha mpela wonke umuntu lamaphutha so lingabe selisola ngani sekuyinhlala yenza ka-Studio 7 hhayi akunjalo bantu babe zamani ukubekezela njalo lalaba abathi imilayezo abokayifundwa zamani ukubekezela abantu baningi laba suke wedwa ofake umlayezelo la baningi abantu abafake umlayezelo lapha so linde wakho umlayezelo awuzaze ufunde thina thi ethi yayihlala isikhathi ingafunda but asepte ukuthi hhayi abantu baningi vele abafake umlayezelo la so abantu engizama ukuthi abantu bakhethe azamani ukulinda isikhathini esiningi njalo lingabe lokho lichotoza u-Studio 7 ithi ye uphindaphinda into 1
khona lo bawukhuluma last week lapha sku Chris Gage what zama ukuzibamba wona babo yebo lapho umphi Studio 7 kaseke enhlangothi ukhipha njoba zinjalo yebo siyalebonga Studio 7 liba benjalo basakazi bethu ayisiyabonga
Studio 7 Studio 7 ngiyathumeza amaudio yami lokho engaphumi ngingakadlali ngilesikhalazo lapha ngathumeza ngahambisa umumbu wami eGreen so ngihambisa umumbu wami eGreen laphana ngo 2017 ngahambisa ama 23 bags ezama 13 angizange ngibhadale bengicela ukuthi lifonele umanager weGNB limbuze ngezinto engakezwa inumber zami zefoni zithi zona 0785 738 490 yizo engathumeza ngazo ngaloku Studio 7 ngaridi kakhulu ukuthi ngithumeze umuva wami ukho kudliwa ngabantu umabele ngakuhambise umanager wakhona wayekhona kwalapha ngalesi sikhathi bayamazi futhi kwahamba njani imali yami ukuthi nginyamalele okwesibili Studio 7 ngikhala ngemali yami engayihambise namabele imali yami futhi engahlawulwanga ngabo ekoti abekotiko sakhambisa amabhele bathi bayafinika amalokuzenama igrosari segrosari yakhona asitholanga igrosari leyo njalo khonoko kwelokuzeni abavesti bazasinika khona sikutolanga imali asiyiphiwanga ngicela sibuzele futhi ku-general manager wekoti futhi kathi imali yaka-2020 engafikanga kimi yahamba njani inumber zami yizo lezo futhi ethi 0785 738 490 ngingalifuna ama-receipt number eyomumbu wegreen ngizalithumezela nginama-receipt amabili ngathumeza umumbu uqala 20 bags ngazuthumezela 3 bags konke angitholanga lona
Salubonani ku-Studio 7 siyabonga abasakazi abahle abasakaza indaba ezilohlonzi indaba ezenzakala on the ground siyabonga kakhulu ngithanda nje ukuthatha le twelfitshane mina ngithi abantu bakithi ukuthi ngithi abantu bakithi beZimbabwe asekele nini ukuhlasela ngathi nasodwa abantu elizwe leli linje namhlanje ngenxa yegovernment ebusayo yezanu-PF ikho-ke abantu bonke abasemabandleni aphikisayo baphikisa i-system lekhona ekhokelela li-government ikho-ke asingahlaselani thina zodwa asingachothezani thina zodwa i-triple C ile agenda yayo against ibandlela ebusayo i-government ebusayo i-zap ile yayo imthokazi ile yayo amabandla wonke le nhlanganiso zonke eziphikisayo eZimbabwe zile agenda yayo okukhomon ngazo zonke lezi inhlanganiso yokuthi zonke zimelane leZANU-PF ikho-ke abe-TCC abenzokwabo okungabawinisa ama-elections abe-ZAP abenzokwabo okungabawinisa ama-elections abe-mthwakazi abenzokwabo
Studio 7 hello sengathi ngangena i-audio yami ntambama namhlanje mfokamntu ngalokhuluma lapha njalo futhi ngiyaphinda angeke kuthi kwabulawa amandebele 40,000 yamandebele bebulawa yile nja kubonakala abantwana besindebeleni begaxe isikhava sakhe aniboni ukuthi aniphelelanga unkomo washiya esayine i-unity accord ma ngabe yayi-unity accord yangempela waye mnangagwabulala ogogo beni alinabo baba alinabo gogo alinabo anti namhlo uthi uthethe khona thina mthwakazi masithathi ilizwi angazi ukuthi uzacela indawo khona nifuna ubona bazamnika yini ngoba nje ngafuneki khonani if it's unity accord why kumele amashona beyiwasebenza indawo zonke zamandebele lokhu ijima ute izano ye iyakuyilapho kusuthwa khona bensegwandaveli last week ngithole idrink le ebizwa nge-fake cold drink le yamalokhuzeni lawo noma ngithi ngokhola ngobani bani that is 22 rand iqiniso lalo wabona i-fake cold drink e-12 rand siya kuthi 22 rand awubona ukuthi leyo ndawo vele kunzima khonapho wayenganifakela isikontiri wayekalakhela imizi yeni ibe mihle ma ukuthi kuyasuthwa lathi lihlale entabeni njengendwangu kube mhlawumbe kuthiwa kusegermany igermany yakwazi iyakususela imbokodo kahle kufakele umuzi khonapho manje nihlale entabeni njengendwangu lisekela nezentaba livika amaginyambila lapha every day ngapha lithi izalwe right hayi bo vulani amehlo banathengisa odadweni lithengisa amashona ngoba nawo agijima wangena khona emashoneni umthwakazi masithatha umthwakazi uyakhona ngazi nokuthi uzaphuma ngayo ibimbobo
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp Ukwenze Melika, umongameli Joe Biden uthi uzaqala akhulumisane lomndeni wakhe ngokuthi ancintise na kukhetho oluzayo lokudinga umongameli welizwe. UBiden uza kuba leminyaka engamachumi ayithoba minwe mbili eyiti awukuzalwa kukhetho lukamnyaka ka-2024. UBiden uthi ngekhefu le-Thanksgiving ngenyanga kaLwezi uzahlangana lemuli yakhe lapho azakuzwa khona ukuthi bayavumelana laye na ukuthi ancintise kukhetho kumbe hatshi. Baningi abathi uBiden kumele aphiwe ithuba lokubusa okwehlandla lesibili ngoba eqhuba kuhle umsebenzi wakhe. Sixoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani umbuso kamongameli Joe Biden.
Mina ngibona ngathi ngokubona kwami ngizikhuphe njengomuntu wo independent okhangela from esibangeni sokuthi angisom Republican and some Democrat. Ngingumuntu nje okhangeleyo, ngikhangela amanamba. UBiden mina ngibona ngani uyawanele somsebenzi ngoba wenza okufunwa ngabantu abamvotelayo. Nanku inamba zemsebenzi abantu abasebenzayo, abantu baloku beqhatshwa. Eyinye indlela yokuthi ubone ukuthi upresident uyanelisa ukuthi abantu bathole imisebenzi. Siyakwazi ukuthi ezindaweni zethu lapho esebenza khona eziningi, silalo khona ukuthi kuthiwa kule shortage yestaff, siswele abantu bokuqhatsha. So kuchithi imisebenzi mningi. Nxa ufuna ukuthi uyasebenza lawe jimisane lezinto ezeyikonomi, waneliso ukubhadala irenti, uthenga ukudla, imisebenzi khona. Then okwesibili ukuthi njengoba ngisitsho ukuthi kuyaba kusiya ngokuthi ungubani, singananzelela ukuthi intengo yamafutha ohambisa izimoto ike yakhwela yaya phezulu. Kodwa kathe sesibone amaviki edlulileyo iloku isiya phansi. Kodwa ungabuza umdemokrati uzakhala ye ngenxa yokuthi zikhona ezinye izinto eziphezulu ezinye. Ungabuza umrepublican, umrepublican kasoza akutshele lokuthi intengo yana liyana yefuel ike yehla. Mina njengomuntu ohlala kuleli ngibona ngani uBiden uyazama ngoba iRepublican Party ikhangela abaphezulu abalezimali, iDemocratic Party ikhangela abaphansi labantu abadala abangelazimali. And yibo abantu abangafinyelelwa ngama-polls ngesinye isikhathi esiningi. Sizabona nge-election ezayo, kodwa mina ngibona ngani uBiden umsebenzi wakhe uyawanelisa. Whether umsebenzi ophakathi welizwe kumbe udlelana lamanye amazwe, mbona ngani uyawanelisa.
Lo ke ngukhosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi yecubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seWashington State ngapha kwele Melika.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrica okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku-VOA Ndebele la ku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko ebesilazo lamhlohlelo lwethu lwalamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa kanxuswanga emhlanganweni welemelika wezwekazi le-Afrika, kodwa kwanxuswa ilizwe leZimbabwe. Uhulumende usengezelele amatitshala ngeholo idola elingamachumi amahlanu amabili lanhlanu i-US $25. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.